sendaba ku VOA indebele.
Ngamilinkomo endabeni zekuseni namuhla
nakade sidinga amapolisi ngabeyanso zimbabweni but ngazosathe sidinga i-state security military intelligence sisokwezukuthi njani ngadinga kale ngoba lami liyabeshingesabela impilo yami.
Umbalisi wentyobe high school olengisele emgwaqweni labafundi ngomvulo sebalekile elizweni esithi ulakho ukubulawa.
Bangithatha ngo-section 37 abathena yena yikubonakala ethepublic leza i-public violence.
Umkhokeli webandla lemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo setheswe iphala lokutshotshozela udlakela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbalisi wentyobe high school obikwa edingwa ngamapolisa ngamehlo abomvu umnumzana Brian Mutsiba uthi sebalekile elizweni ngoba esesaba ukubulawa nguhulumende phezu kokutshengisela akwenze labantwana besikolo lesi ngomvulo. Abafundi laba bebekhonona ngokungafundiswa ngemfanelo lokunye okuthiyeneyo okungahambi kuhle ezikolo. Umutsiba weqe umngcele ngokungekho emthethweni waya kwelinye ilizwe angafunanga ukuliveza. Uthi ubalekile elizweni ngoba edingwa ngamapolisa labacuphi bebutho i-military intelligence. Uthi balakho ukumbulala. Amapolisa abikwa efuna ukumethesa umlando othi batshengisele. Ababalisi abaningi baphakathi kokukhalala umsebenzi phezu kweholo eliphansi njalo abazali labo bakhonona ngokukhuphuka kwenhlawulo yemfundo. Umnumzana Mutsiba uthi lokhu ngokunye okwenze wabambana labafundi kulokhu kutshengisela. Abafundi benjube labo babikwa sebethwaliswe nzima ngamapolisa. Umutsiba utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kabuyele ekhaya ngoba sokuzalele ingwe.
So swede sithatha kule problem eZimbabwe. Number one, ama teachers are incapacitated. Ngananzelela ama-unions amaningi ebekhuthaza ukuthi ama-teacher indaba ye-incapacitation ehambe esikolo maybe twice a week. So as a result, intadisafakathi education yabantwana. Yebo siyavuma ukuthi ama-teacher has a problem lokusafa, but ngathi lithatha i-fundamental right yomntwana, i-education yomntwana isisafa, and then it becomes a total different issue.
Yes, siyakubona sibili ukuthi ube lesipindi esinye esimangalisayo ukuthi uhambe labantwana litshengisele. Enhliziyweni yakho kade usithi ngikhombana ukwenza khonokho?
Ngokuyisipindi njengokhulume ukukhulumayo, but besithi phela ngethis generation enjani laye ikhulume iyize-express. Because as namna vele and populate abantu abadala ibukele and stand aside. So the kids get that right ukuthi be-express.
Singathi ke abantwana yibo abathe bakwenze kumbe lawe nguwe oqaliseleyo kuhambe njani khona?
Abantwana abebuya esikolo teachers act in local parenting which means mina ngasesikolo ngumzali wabantwana. So la kuthi nga abantwana befuna uku-express something ngibayekele bephume bezot then that means nami ngabe sengiphethe i-obligation yami as a teacher. Kade kungayenzwa ngoba abantwana nxa bebuya esikolo babesisalini sikateacher. Ukusho uthicha nguye abesengumzali. So ukuthi ngiyekela abantwana bephume bekungayenzi nginamntu ongumzali try saphuma sonke.
Yes, siyabona ukubambana nje seliphumile. Kade kulokuningi kade likhuluma ngakho. Okade kuvele kuyisiqoqela sendaba yikuthi lenzeni, litshengiseleni.
I think linganzelela ama-posters ade khona ade yi-3 one at the CDC is for every Zimbabwean child. Kusho ukuthi yisayenze ukuthi abazali abaningi sebethole imali encane but ube lama hikes nje kule isikhizi kan ikhwezo yabazana yabakubuze organizations nje ngakho UNICEF and trade yethu why singami si inclusion so zamanzela bekho lama poster ayi 3 ukukhulumeni nabantwana abadebele adebele uchanta besithi ubona I that is a variation ye education lokuthi education yenza abanika amandla.
Mhm, siyabona njalo ke besudingwa sibili phansi phezulu uphephile kulokhu njalo ke ubona ngazani eZimbabwe pho sokuzalelwe ingwe kumbe kume njani
mina ingubalayo ngabade ntinga ngamapolisi ngabe yantu zimbabwe but nazo sase ntinga yi state security sase ntinga yi military intelligence sase ntinga yi prison intelligence all six arms as intelligence as ama security forces ezindinga so isoke nje ukuthi ngene ngadinga bale ngoba lamila lishingisabela impilo yami.
Ye, singathi ke nxa ungakhulumela ababalisi ungabatshelani ngakhona okokwenzileyo.
Mna into engayikhuluma yokuthi i-university kufole ze example laba balandela okwenziwa ngabantwana abantu abenzizi ngayo. I think sokulesikhathi sibili i-teaching profession izama ukukhuluma sokulesikhathi ngikhanya uhulumende kanjani ngalalezi abengajoyina sibili inkenzo yenjuba yeschool ngibona ngani uteach uzaphakamiswa le mfundo ezanjani le mfundo izaphakamiswa eZimbabwe.
Ye, nxa ungatshela ke abantwana ungathini umlayezelo wakho?
Into engayisazi ngoba i-right yokuthi bezi-express le i-right eyazakala ezinga le-United Nations. So the moment nxa sokusa abantwana abavunyezi uku-expressa i-right yona leya it means we've got a problem eZimbabwe. The problem enkulu kakhulu it means kuma-human rights asenzi kahle.
Umnumzana Brian Mutsiva ngumbalisi weNjobe High School kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa kanye leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Amapholisa izolo ethese umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo icala lokutshotshozela uDlakela. Umoyo wetheswe icala leli ngemva kokubuzisiswa phezu kodaba lokuhazwa kwamaphetshana ebandla lakhe emdlalweni wenguqu owawuphakathi kweqembu le-Highlanders lelemanika Diamonds enkundleni ye-Papa Fields mhlaka 24 ngolwezi nyakenye. Umoyo utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi uyalilandula leli cala.
Mina angizange ngibonakale nginika la ama-flyers kodwa njenge-public speaker laba abantu kutho ukuthi ngiyabazi. So-ke ngokunjalo bangithatha ngo-section 37 abathena yena yikubonakala ethe public place ngifika information engakhoza i-public violence abakuthe fighting public violence. Ngokunjalo-ke baselesitho ukuthi hhayi sererekhodile-ke ama-statement ami ngoba I'm denying the charge. Ngisitho ukuthi hhayi ngangikhona le PF mhlaka 24 November 2019 angizange ngibabone labantu abanika lawo maflyer ngoba ngize ngababuza ukuthi kathi ngalaba bona laba bantu benika lawa amaflyer why lingababophanga njengomfundi njengamapholisa kuthi umsebenzi wenu aliwazi. Bathi hayi i-trust lay yahenjwa ngabemzilikazi basebeyitransfela-ke e-central CID law and order.
Kahle kahle ama-flyers akhona lawa ayilotshweni.
Ama-flyers lawa bangitshengisile-ke i-flyer abalalo kuma-docket abo athengisela lifaya nje elijwayelekileyo esiwanika abantu ngasemaralini langasilamadodido akhuluma ngekhozi yethu ngokuthi kuyini esikufunayo njenge-MRP.
Kati pho manje nxa eyiwo uqobo lwawo ama-flyers enu babe bezabopha umuntu ngaliphi besithi woneni ukwazisa uZulu ngomhlangano wakhe?
Bathi bona liyana yi-public place engavunyelwayo ukuthi kwenziwe indaba zepolitics ngokunjalo uyabe uzo-insight-a i-public violence endaweni elabantu abangahlangananga ngezepolitika kodwa kusuke kusimangalise labo abawuthile ngomlomo wabo bathe wena awuzange uphe abantu amaflyer kodwa abantu ohamba labo yibo abapha amaflyer ngasikhathi manje lekelelani ukuba bopha ngoba laba abantu elikhuluma ngabo angibabonanga mina ngiyazi ukuthi umpolisi engabona isela litshontsha kumele ahlale ibophe khonapho ukuze kube lobufakazi ukuthi libambe litshontsha
kodwa bona abantu ababesipha abantu amaflyer khona wababona na
angibabonanga ngoba okokuqala mina ngangena ebholeni laphana ngihamba labantu besecurity engivele ngihlala ngihamba nabo phakathi kwamadoda esecurity engangilawo akula ngisho loyedwa ethwele amaflyer esakwenzayo ngehalf time sasukuma sabingelela abantu esikustendi esakuhlezi kiso sayafika lesowetho ekuhambeni kwethu konke akula flyer esayiqhubela abantu sakuhamba nje sizicocela labantu sibabingelela abantu besijabulela kanjalo
Umnumzana Mqondisi Moyo ngomkhokheli webandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe
ekhasi ubini njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibaniki ibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni ikulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani
lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usemhlanganweni weWorld Economic Forum eDavos kweleSwitzerland lapho athi usehlanganele iziphathamandla zakwamanye amazwe labo somabhizimusi baxoxisana ngendlela abangasebenzelana ngayo emizameni yokuletha intuthuko eZimbabwe Eloba inkundleni yeTwitter uNcube uthe uchasiselela umhlangano ngokuqhakatheka komthelo okubili ekhulwini awethu lenyakenye ochothozwa ngabanengi uMongameli Emmerson Mnangagwa kahambanga emhlanganweni lo lonyaka kayanga njalo emhlanganweni wezamabhizimusi obe khona phakathi kweLebhilitane lenkokheli yamazwe aseAfrika kuliviki ngoba kanxuswanga iBhilitane usithandekile mhlanga weStudio 7 ubuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera ukuthi imihlangano enje ilakho ukuphathisa na emizameni yokuthuthukisa umnotho welizwe
abantu bafuna ukuthi babone ukuthi unethemba yini nxa ke ufuna ukuthi bafake imali zabo lapho eZimbabwe yikho okulenkinga khona ngoba uba umthuli wangena ngeminyaka ephelileyo kodwa zange kubonakale ukuthi izimali zabo nxa zingangena lapha eZimbabwe njalo i-doing business index eyalapha eZimbabwe ilokhu iphansi kakhulu okuthi uba umthuli Ncube ulo msebenzi
kwakanxuswanga emhlanganweni yosebhilithane elezimbabwe lingabe likhuthile lapha yini
kakhulu ngoba iZimbabwe ikhangelele ukuthi ingene kukhumuni wayo ilinganxusanga kwabaumnangagwa kuthende ama-signals okuthi iZimbabwe ngiwayo ayila investment opportunity ekhona ngoba nxa ungathengela i-South Africa uwazuramaphosa kahambanga kodwa u-finance minister ubekhona kodwa iZimbabwe ayinxusanga ukubona weBhilithane nxa sigele ngeZimbabwe babona njengani ulokuhlukuluzwa kwabantu ulokuhlukuluzwa njalo kwe-investment i-commonwealth
sikhangela konke lokho ikusasa yeZimbabwe kwezomnotho injani
umdubo sibili babona njengani umnotho awuthuthuki ngo-2020 nxa uhulumente engathintshanga amapolitics nxa ukuthi uhulumente kakhangelanga lokho uthi azenze njani uthi ancedise abantu abaseground abantu abakhangelane nama-floods abantu abakhangelane nokuswela into abantu baphile lapha eZimbabwe i-economy yethu izehla
uwajula okukhangelelwe yi-World Bank.
Zana Masimba kuchera ucubungula ezeno to ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Sele kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesifazana omiswe enkantolo esetheswa icala lokubulala umyeni wakhe ngokumlumathisa ngomlilo ngemva kokumsolwa nguSindi Sondlovu ohlala elokitshini lemagandeni kobulawayo njalo umufi ngumnumzana Vusani Ncube. Iphephandaba leHerald lona libika udlelana kuhle leMelika. Eli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Elinjani Studio 7 badala le ndaba elikhuluma ngayo ngiyayizwa. Hey, le ndaba inzima badala. Mina igama nguSimayethe. Hey, inzima. Abantwana bekhaya bangatoyitoya abangena esitaladini njengalokho okwenziwa ngabantwana beSouth Africa. Singakubona okufanayo okwenziwa ngamabhunu ebantwana beSouth Africa kusenzakala ngaseZimbabwe. So into ekhona badala kungcono kuzanye ukuxoxiswana ngezinye indlela. Kodwa lingakuthi ungenela abantu kanjani njengoba wayengenela abantu be-MDC emahofisini. Kusho ukuthi le nto le ingaqhubekela phambili ihluphe. Kugcina sokuthaba abanye abantwana balimala kumbe bathunyelwa i-gugrawund njengoba vele bethunyelwa amasosha sonke isikhathi. So into le iyingozi kakhulu badala. Yebo ye siyahlupheka kodwa ekuthini abantu abethu bangena ezitaradeni ayi mina kambona ukuthi ungasiza. Ngokungcela ukungena thina siyokufathina abadala ngoba thina ezinye izinto sesizibonile. Ngiyabonga Studio 7 qhubekelani phambili ngomsebenzi madoda. Kube lokho lisithengisa ukuthi kwenzakalani phambili khona ngabo. Siyabonga.
Igama lami uSibusiso Noselo uMachazi uSeleka Linda Mkhonto. Ngilokhu ngiyakhala bantu benkosi ngikhala kini kakhulu ukuthi awekho yini amandla elingawenza mhlawumbe ukuthi kusizakale abantu basekhaya. Please, abantu bayafa indlala le emakhaya, akuselakudla akusela niks. Into engalizwa isihlungu izisho ubuhlungu ngokuthi ugovernment lo osibusayo lo angazi ukuthi ngingambiza ngithini. Akanalo uzwelo lokulo isimo esikiso ngoba kabunalo uzwelo. Angondi inkulumo engaphuma kumongameli ukuthi abantu mabethi into ziyakhwela etshela abantu ukuthi ngabakhwezi amabhulukwe abangelanto yokukhweza ukuthi yinto ongayibiza uthini umuntu omdala mayezokhuluma amagama anjalo. Abantu besiyabuza bekhalaza ebaphendule ngeyakho indlela. Please Studio 7 ma ekhona amandla ukuthi kungadingeka inhlanganiso mhlawumbe nani lingakwazi eniyenze okusemandleni bantwana benkosi ukuthi abantu bekwazi ukusizakala bethole ukuphila. Ngiyacela.
Sanibonani basakazi. Abalaleli isikunya komutsha ngiphangazithi Haboroni babithi ngicela ukuphinda eyami leyi ngoba ngangizwa ngayibalwa nangicelile ukuthi ngicela ukubani uBelief Gawule angiphendule ukuthi uNgulube wahanjiswa yini esigurubhi kumbe kungamanga usekami. Isibutshwa esingulube silokhu sisekami na ukhona na njengoba yonke inkulumo yabelokhu ithi hayi bantu basetshenziswa balamanga kweqiniso. Kuliqiniso yini na kumbe kungamanga lokhu ukuthi wahanjiswa esigurubhi yarara? Xa esuswa kobulawa yisiswa katshana kangaka ulanda ukuyabulawa phela njengoba vele ezintolongweni lapho abantu besidebelini bayabulawa. Esikurubhi akusikho lapho kwabulawela khona odabengu na? Akusikho kwabulawela khona omashuku na? Angiphendule imbuzo naleyo ukuthi akusikho na ukubulawela abantu bakithi khona. Abantu bakithi babulawa ikusa kwezinsuku kunje bekule abantwana begcwele emgwaqweni sebebakhethile ababakhethileyo khampana sebesebabopha bebabulala kungamanga na khonoko na? umbuzo wami engangubuzile ngicela ukuthi ukungene akampendule kuze nezo zinto.
Ngiyabingelela lonke basakazi be-Studio 7 lani lonke mahlabezulu elilalele ngalesi sikhathi osokusenzakala elizweni. Thina kasisakukwanisa ngoba izinto lokhu ezidula ziya phambili, kuthi la matitshara sesenza ulunye abazali ngamabhuku esiwathenga bayawala bathi kabawafuni. Kati thina soneni sithi abazali sifanana labo silambile nje. Uhulumende kakangenile kulokhu okwenzakalayo kuleli lizwe, ngoba nxa izinto zingalungiswanga kula nto ezalunga, ngoba ischool fees asisakwanisi thina ukusibhadala, njalo sihlulekela ukuthi sithenge okokuthi sidle ngoba silambile. Amatichara angabo kwenze ngani kuthiwa abazali yibo abonayo, engani abazali yibo abatheni, kube kade abazali labo balambile njengabo. Sicela ukuthi amatichara angabo sikhawulisa thina abazali, ngoba thina kasazi lutho, silambile njengabo. Ngiyabonga.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Inkokheli yamazwe athuthukileyo ithi ayiseyi kuthengisela amacele alwisanayo empini yakweleLibya izikhali. Izehlakalo zokudlwengulwa kwabesifazana kweleBotswana zivikwa zande ngokuphindwe kabili nyakenye. Amapolisa athi kudlwengulwe abayinkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithupha 1600. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuqalile izolo edalele Congress. Abebandla eliphikisayo elamademokrats bazamile ukufakazi, kodwa abebandla likaTrump elama-Republicans eliyilo elibusayo bakwalile lokhu. Umongameli Trump wetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo kanye lelokuzama ukuvimba iCongress ukuphenya amacala akhe. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Lela Ncube.
Imithetho yefair trial ithi laba abakwethesa icala lawe liyavunyelwa ukuthi kuso sonke isikhathi liveze ubufakazi obuligezayo kumbe obethesa icala olunye uhlangothi. Kanti-ke liyavunyelwa ukuthi libize ofakazi babuye bazokhuluma besekela uhlangothi lwakho kumbe besethesa icala omunye. Njalo kwesithathu, ifair trial isho ukuthi liyavunyelwa ukuthi lithole ama-documents, amaphepha, amingwalo ngafakaza ukuthi lo munye wekwenzeka ngakhona ama-Republicans ayala ukuthi kuvezwe uTrump izingwalo lezi alalazo ukuthi zibuye zize kuSenate zizokhangelwa kusasuka nje. Kuveza kamhlophe ukuthi kabazimiselanga ukuthi kube le-fair trial. Njalo-ke sebabona ukuthi bayala ukuthi kube labofakazi, kuveza kamhlophe ukuthi kabafuna kube le-fair trial. Kanti okwesithathu, siyakubona kamhlophe ukuthi baze batsho kwakhona ukuthi bangangavumi ukuthi ubufakazi obethulwa ku-House of Representatives budlulele ku-Senate, kuzavotwa kukhangelwe ukuthi kuyangena kumbe abungeni lobufakazi. Indlela vele ongakazi kwabonakala kusenziwa into enjengayena leyo, noma ungaye emazweni angcwele okungakanani, nxa ngabe sekusize ekuthonisweni abantu bafakazelayo kumbe ezethe sicala abanye, kanti-ke ubufakazi babashutshisi buyamukeleka enkantolo. Nxa sekufika kulesi lapho esisikhona namhlanje sokuthiwa khona hhayi ubufakazi babashutshisi singangabamukeli labo, kusho ukuthi vele abazinikelanga ukuthonisa icala, ngumdlalo nje owenzakalayo.
Nxa engasakhitshwanga embusweni yisenethi uTrump, udaba lwakhe lolu ungalusiba lomthelela bani kukhetho?
Udaba lolu lulindele ukuthi lube lomthelela omkhulu kakhulu okhethweni oluzaba khona ngolwezi lonyaka, ngokuba nhlangothi zombili zizafuna ukuyaveza kamhlophe ukuthi izizalwane zeMelika zime ngaphi ngakhona lokho bekusenzakala. Ama-Republicans azabe khalela ukuthi ngabe uyagcinwa uTrump angakhitshwa ngokhetho ngendlela yokuthi bengavumelana nalokho lecalela ayeletheswa ngama-Democrats. Ama-Democrats azabe befuna ukuthi abantu baphume ngobunengi bayekhipha uTrump, ukuthi nxa engasakhitshwanga ngama-senators njengoba kubonakala vele engasoze amkhiphe, ayekhitshwa ngabantu kube ubufakazi bokuthi abantu babona ukuthi ama-Democrats ayikhuluma iqiniso. Ngakho-ke udaba lolo lokuthoniswa kwa-Trump luza ngena lube lukhulu okhethweni lwalonyaka. Akula ngenye indlela, vele yinto okuzaqhubeka isenzeka, baza campaigna ngayo, baza khankasa ngayo ikhona likhona emagumbini amane eMelika, bedinga abantu ukuthi basekele uhlangothi lokugcinwa kukaTrump kumbe lokuthi uTrump akhitshwe.
Umnumzana efilela Ncube ucubungula ezombusazwe.
Some of the peace, some of the police are, some of the school, Asmandava, Abangante, Asmandava, Faya, Vasilani, Solana, Spani, 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 Solana,
Dr. Malindi abasumele imlayezo ku Facebook. Siya xolisa kakhulu ngoba siswele isikhathi sokuthi siyibale imbiko yenu ngenxa yesikhathi sesihambile. Kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Umbalisi weNjube High School otshengisele emigwaqweni labafundi ngomvulo sebalekile elizweni esithi ulakho ukubulawa. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo useteswe icala lokutshotshozela uDlakela. Kwanele likhumbule zikhona ezakusiksa. Olivalelisayo Montungami Linkomo. Litshone kuphi?